So kuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Jona njani mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngesonto mhlaka 5 kuNcwabakazi 2018 nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje
bayahumana abantu laba yasinxa umuntu vele isiphukuphuku ukhuluma into ecaphula abantu yibo abathuma abantu kathesi umsota lowo obulela abantu ohlale kwazana 7 lapho babuye bamthatha bahamba naye.
Ukufuthelana kuyaqhubeka eHarare phezu kokuhlukuluzwa kwabantu libutho mahlayana nje.
Kawe uthi abe MDC Alliance uba kuchamisa ungenisile udaba lwakhe Constitutional Court ngemva kwamalanga ayo singathi isikhombisa. Kwasokuza ukuthi iConstitutional Court ifisehlala phansi ibe zethola hayi.
IMDC Alliance ikhangelelwe ukuphikisa impumela yokhetho lukamongameli emthethwandaba kuliviki. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Sokuqhamuke ukufuthelana okubi eHarare phezu kokuhlukuluzwa kwabantu libutho lona elibikwa lihamba lichaya abantu mahlayana nje emalokichini. Lokho kulandela ukubulawa kwabantu abayisikhombisa libutho njalo ngolesithathu ngesikhathi abasekeli be-MDC Alliance besola impumela yokhetho ngokutshengisela ezitaladeni. Imifanekiso esiyibonileyo iveza abantu abatshaywe baba manxeba-nxeba umzimba wonke. Le yinto esole kakhulu isiphathamandla se-MDC Alliance umnumzana Peter Moyo. Yena onqobe ukhetho lokudinga umeli weSouthern edalele eParliamente.
Into leyi ezakalayo ukuthi amasosha ahambe ichaya abantu kuyinto esizwisa ubuhlungu kakhulu. Sahlukuluzwa thina okwesikhathi eside okuthi sizagcina singasayesaki ukufa kwakhona ngoba yiyo injayelo yethu. Amasosha kabafuzanga babuye ukuzahlukuluza abantu ngendlela abayenza ngayo. Ngumsebenzi wamapolisa ukuthi bamaintaine i-law and order. Abasotsha nxa sebizwa ngubani obabizileyo ukuthi khona babuye bazosihlukuluza ngendlela abasihlukuluza ngayo. Osokutshengisa ukuthi khona ilizwe leli nabantu basemazweni fuze babone ukuthi izanu yizanu kayisiyatshintsha. Yikho okukhona lapha. Bayahamba kathesi abantu balimeli abaningi okusezisabisayo lapha. Kodwa yazo abantu abesadake nabaye-Africa Union isinto zi-right. Angazi ukuthi kibo nxa kusifa abantu 2000 yikho abathi khona sokufiwe nxa kungafa one kakufiwanga. Ngapha thina ingazi umuntu one afe asikufuni vele asifuni lakuzwanana nakho abantu abanjalo kasizwanani.
Iziphathamandla zebutho zibikwa zisithi amasotsha achaya abantu la ahlukuluza uZulu weHarare kayisiwo masotsha oqobo izigebengu nje. Uthini ngalokho?
Bayahumana abantu laba. Yasinxa umuntu vele isiphukuphuku ukhuluma into ecaphula abantu. Yibo abathuma abantu kathesi umsotsha lowo obulela abantu ohlale kwazana 7 lapho. Babuye bamthatha bahamba naye nephuma yabo. Bayangaphi laye nxa kuyikuthi khona ngabantu izidebengu nje ezihamba ziganga. Babathethe ngaphi? Bayathatha abantu besiyachaya abantu emagangeni lapho. Bakhawa ukuthi khona thina siyisithutha sikwazi into esiyenzayo lapho. So into ekhona lapha yikuthi kufuze abantu beZimbabwe simanyane abalimalayo abahlukuluziweyo abalehlobo ezifileyo ukuze simanyane and sue abantu laba beZimbabwe Defence Force lohulumeni ukuze sibasuwe.
Umnumzana Peter Moyo unqobe ukhetho lokudinga umeli weSouthern edalele eParliamente njalo ngweMDC Alliance. Siqhume njalo ilunga lezanu PF umnumzana Joseph Chuma laye osole ukuziphatha kwamasotsha.
amasosha akumelanga afike esigabeni sokuthi bona asehlukumeza abantu njengendlela le engiyibona kumavidiyo njengalwana umsosha engihambona edula direct ekhombele abantu abagijimayo abangahlobanga bona yena kodwa wadubula direct kibo abanye bangingabona bedubulala phezulu okutshengisa ukuthi babesethusela nje okuyiko esingakuvuma kodwa ukuthi udubula abantu direct ubona bengenazikhali zokubisela usuka kudisa ingqondo ngoba mbona ngantwa sokusiba yikubulala ke lokho akuseko kulungisisa ngoba umsebenzi wamapholisa lamasosha yikugcina ukuthula lokuvikela isizwe hatshi ukubana kubulawe isizwe so nxa bethenza kunoku abakwenzayo hhayi asingeke sakusekela akulunganga akumelanga bahlukumeze abantu kumele kube ikufaka ukuthula phakathi kwesizwe nxa abantu bexabana hathi ubana kuhlukumezwe abanye kutshaya abanye kubulawa abanye lokho mina kangivumelani lakho ngempela ngoba kumele sihloniphe impilo yomuntu kumele sihloniphane njengabantu sifunde futhi ukuzwelana lokutolerateana ma imbono yethu ithiyele
Abaningi bayazibuza ukuthi umnankakwa njengoba ehlezi ejumayela ivangeli lokuthula kungani engawamisi amasotsha lawa kumbe abotshwe
amasotsha amapholisa labo ngabantu abalengqondo zabo ezioperator bebodwa ungathola kwabantu kona benza kona okungabomi ukwenzela ukuthi kona uhulumende okababa umnankakwa ugconwe kodwa-ke mina into esengiyifisela kuthi nxa sokuphumula egcekeni lokhu sesifisela ukubona ubaba umnankakwa ethatha ama-steps okuthi akulungisise lokhu once and for all
umnumzana Joseph Chuma lilunga lebandla lezanu-PF Kusenjalo usenetha weMelika umnumzana Cory Booker sesole kakhulu ukubulawa lokuhlukuluzwa kwabantu mahlayana ngamasotsha. Embikwena wethu le nkundleni yeTwitter uBooker usole njalo ukuzingelwa kukamnumzana Tendai Biti OMDC Alliance ngamapholisa kanye lokuhlukuluzwa kukanina. Ephilitane khona amalunga edale lePhalamende agoqela unkosikazi Kate Hoy sekhutaze uhulumende wakulelo lizwe ukuthi angemukeli impumela yokhetho leZimbabwe ngoba lungaqutshwanga ngemfanelo. Umanyano we-MDC Alliance ukhangelelwe ukuphikisa impumela yokhetho lukamongameli emthethwandaba kuliviki. Kubika intathelizindaba yethu ubathabile Masuku.
Isisekelo sombuso weZimbabwe siyavuma ukuthi abanqotshiweyo baphikise impumela yokhetho lukamongameli phakathi kwensuku eziyisikhombisa ngemva kokumenyezelwa kwalimpumela. Lokhu kutsho ukuthi umnumzana Chamisa kumele abe esehambise isikhalazo sakhe enkantolo kusiyafika umhlaka 10 Ncwabakazi. Igqwetha kusisekelo sombuso umnumzana Love Mo Maduku ongomunye wabanqotshiweyo kukhetho lokudinga umongameli uthi nxa uChamisa efuna ukuphikisa impumela le kumele ahambe elobufakazi bama V11 forms.
Kukhothi kunendwa ne-evidence yama V11. Ma V11 ane-candidate yesiyangayiri mu-election. So
umthetho uyavumela ukuphikisa impumela yokhetho kodwa ekhothi kuhanjwa ne-evidensi yama-V11 njalo uChamisa ulama-V11 afana lawo wonke umuntu obencintisa ekhethweni lokuba ngumongameli. Mina ngokubona kwami kuma-V11 forms engiwatholileyo impumela iyafana lalokhu okukhitshwe yizeki.
Isisekelo sombuso sithi umongameli kumele agcotshwe ngemva kwensuku eziyisichiyagalolunye kwethulwe impumela yokhetho nxa ingaphikiswanga. Kodwa njengoba uChamisa le-MDC Alliance yakhe besiya enkantolo, uMaduku uthi umthethwandaba kumele ukhiphe isinqumo sawo ngemva kwensuku ezingamachumi lane. Ocubungula ezombusazwe umnumzana Bakla Tambo uchasise ngokungenzakala ngemva kokuphikiswa kwempumela yokhetho.
Chawi uti abe MDC Alliance uba uchamisa ungeni sile udawa lwakhe Constitutional Court ngemva kwamalanga esingathi isikhombisa. Wasokuza ukuthi i-Constitutional Court ibisihlala phansi ibizethola ukuthi hayi ubaba uMnangagwa ube ngumuntu owine ngendlela esemthethweni. Lokhu ke sokuza kutsho ukuthi ngemva kwe-14 days akucala ezokuthi kuzwakale i-Constitutional Court uba uMnangagwa usengavunyezwa ukuthi agcotshwe ukuba ngu-president 48 hours after.
Abasekeli bakaChamisa sebekhangelele ukuthi akhwezeke udaba lolu enkantolo kuliviki. Lanxa abanye besithi kabalalo ithemba ngoba imthethwandaba isebenza yeyamele kubandla lezanu PF. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.
Singene kuhlelo lwabasakhulayo lo Mike Wobe West Studio 7.
Yiku dibana kuhlelo lwabasakhulayo ngingu Mike Wobe. Namhlanje sixoxa lo Reinhard Ncube ongisakhulayo obencintisa kukhetho olusanda ukudlula. Yena obekhangile ukuba lilunga ledale lephalamende elobhengula Ncube constituency. Sixoxa ngomongameli Emmerson Mnangagwa osanda ukunqoba kukhetho oludluleyo. Ncube, ngiyakwamukela kuhlelo. Umbuzo wami wokuqala, yini umbono wakho mayelana ngomongameli wethu omusha uEmmerson Mnangagwa?
Into engayitsho mina ngomongameli wethu omusha umongameli Emmerson Mnangagwa, ngikhangela from isikhathi engena kuba ngumongameli weZimbabwe, nanoma ekhuluma bengibona engumuntu oqotho, ngumuntu ozimiseleyo, ngumuntu ofuna utshintsho. Kodwa ngibe sengikhangela ibandla okilo, ibandla leZANU-PF, le system engathi mina yisystem yeZANU-PF yatshengisa ukuba inkulu kulaye, inkulu kulezifiso zakhe. Nanoma yini oyifuna, isystem endala, isystem abantu abangayifuni, isystem elokuncindezela abantu, isystem elokubulala umkhonomi, elobugwelegwele kakhulu, isystem enkulu kulaye edlula yena, edlula izifiso zakho. Ngakho ngikubona nje into enzima ukuthi egcwalise izifiso zakhe loba eguqulele lizwe, abantu bephile ngenjabulo, konke kube kuhle, lomnotho lizwe ube muhle.
Iningi labontanga belisekela u-advocate Nelson Chamisa ngenxa yokuthi ubathembisile ukuthi angangena esikhundleni sokuba ngumongameli wayezathuthukisa impilo zabo. Ubona ngani uMnangagwa uzakwenza lokhu na?
Ukuthi uzakwenza uMnangagwa ukuthi ethuthukise impilo zomuntu wonke omutsha, umuntu onkade ekhangelele utshintsho, kuba nzima ke ukuthi ngithi usengakwenza kumbe singakwenzi. Kodwa ngathi mina ngesystem yeZANU-PF, nxa engazange watshintsha isystem yeZANU-PF, watshintsha icabinet, wakhipha abantu abadala wafaka abantu abatsha, angiboni ukusenzakala lokhu. Ngoba sikhuluma ngabantu abakhohlakele okweminyaka eyi-38, angeke wasigoqa sesiwomile isigogo. Sokungatshintsha yebo ye umuntu owane guquka umuntu owane, kodwa angiboni ithimu yonke iguquka.
Uyazi mnumzane, ilizwe lethu okwamanje li-divided ngenxa yokuthi kulabanye abazondileyo ngenxa yokuthi babesekela u-advocate Nelson Chamisa, njalo babona ngani uMnangagwa uqilibezele kukhetho lolu. Njengomunye wabasakhulayo ozwisisayo ukuthi kuyini okwenza ukuthi basekele yena uChamisa, uMnangagwa kumele ayenzeni ukuze abambanise izizalwane zonke zeZimbabwe ezimsekelayo njalo lezo ezingamsekela?
Yakhona kuliqiniso ukuthi abantu bazondile, ikakhulu intsha, abantu abasakhulayo bazondile. Lokhu kubangelwa ukuthi abantu bengasafuni umbuso omdala, umbuso weZANU-PF. Abantu abasafuni ukubuswa ngumuntu abacabanga ukuthi useguge kakhulu. Okuya kuba ngelithi abantu basekele uChamisa, abantu bacabanga ukuthi kumbe bafila ukuthi iZANU-PF isiba disappointed, idlale ngabo. So abantu lapho, mina ngumunye wabanye ade begijima kulolu khetho ukuthi ngibe ngu-MP, ngumuntu omutsha, bengingena ezindlini ngikhuluma labantu, ngibazwisisa ukuthi kathi vele bezwa njani ngombuso okhona. Into enginanzelele kakhulu ukuthi abantu bebengasafuni ipolitics leyendala, njalo becabanga ukuthi ipolitics endala ingasuka ngokukhipha uMnangagwa, ngokukhipha iZANU-PF. So lokhu ngoba abantu kathesi uzokwenza ukuthi Zanu PF winile ya ele zihlalo eziningi eParliament ekwedlula MDC njalo uChamisa utsedliwe abantu bafile ukuthi no lapha siqeliwe sirojiwe isystem vele ndala isisenza ekujayeleyo kathesi izo divided kanje I think isolution engaba khona the only solution esifunaka leZimbabwe lapha yikulubisa lolu tshintsho awuneke abantu wabahlanganisa awuneke abantu wayenza ukuthi bekuthande bethanda umbuso wakho ungaze ngoba ninika into esebeyifuna kathesi into bayifuna abantu abasafuna ipolitics nabasafuna izithembiso sebefuna utshintsho ngokwalo abalandaba lomuntu ungananzela ukuthi into le ayilandi umnankakho ayilandi noChamisa abantu bakhangele ikusasa labo ikakhulu intsha balwela ifuture yabo balwela ikusasa labo balibona seliphahlakele nje kathesi kunje
hayi ngiyabonga Ncube bafethu isikhathi du nxa usanda ukungena kuhlelo usanda ukukhutha ingxoxo phakathi kwami lo Reinhard Ncube yena obencintisa kukhetho olusanda ukudlula sixoxa ngomongameli Emmerson Mnangagwa kwanelo kwalamhla masidibane ngeviki ezayo olivalisayo nguMike Hobe libele viki elishukele.
Siyabonga Mike siye kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke isilo Gibbs Dube.
Ngilo baba mkhulu babe lobola
usenziwe manje
kangelo kokobe
tunamasibabe
namhlanje ke uhlelo lo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke sixoxa ngokwenziwa ngamanye amantombazana aseyiwo ke asezidingela amajaha ukuthi kambe umuntu uqalisa ngapi esiya ngapi ngilehlahla ngoba ngilomnumzana Ezra Jesus Banda kuzobuya ke lo nkosikazi Zakhile Liline uMadube khona ngale ke eBotswana ababili laba ke zincwethi kwezamasiko esintu baba Sibanda kunjani
ngiyaphila kunjani Dube
hayi impilo kahle Madube kunjani mama
ngiyaphila kunjani Dube yabingelela lo Sibanda
hayi kuhle kakhulu ngizahle ngiqhaze ngawe ke Madube baqalisa ngapha amantombazana nxa ukuthi bezidingela amajaha uyaliphosa njani lezi
abaningi uyaqala khaya lesikhwama sala umuntu ongivaba ukuthi isikhwama esinjani abanye umuntu yabezivunela imali abanye uyabe vele kulabo mama laba abangahlalisekanga uyabe vele ufuna ukuthi angaphela umuntu ongubaba bahla imagine so izinto ezisemhlabeni bakwanisa kwezinto ezinjengaleli lizwe engilo mina ngambona abanye umuntu ufice lokuhlala engahlalanga kuhle wazivutha nje umuntu ongumama i-attraction la ukuthi ubaba uze cina ekhangela intado ungamelanga ukuthi ngabuyise ibonile so bakwenza ngendlela ezijene
ye tisa wakwenzwa ngakho kono
sokwenzakala kakhulu njengoba sitsho ke uMadube lapha into ezakalayo lapha Dube ukuthi ke osisi kulezi nsuku benze lokuthi wayekuzimarketer awusafani nakudala abakwenzayo kathesi ukuzithengisela ngokugqoka kwabo bebangezigqoko zane ziyathi mpampalala zitshengisela labo hamba khona isigqoko sangaphansi lokusala ke emlenze egcekeni lokuthi ke balungisele izinwele zabo balungisele yonke into khonokuyana okuningi kayisi ukuthi kuthiwa yikugqoka kahle yikuzama ukuzenzela ukuthi ukuzithengisa emuntwini weyindoda ngoba ke bayakwazi ukubana ke amadoda amaningi imizwa yabo ilula kakhulu ekuboneni umuntu onjiyana ke sewuveke kwangena enhliziyweni kwashaya phakathi sehawukela
kodwa kuyangizini Madube khonoko
ye kuyenzakala bakwenza abomama phandle lapha mina sengike ngakubona ngike ngahlala kwenye indawo khonapha ngingakahlali lapha esekuhlala khona kulo mama nje wayethanda ukuthi ahlale nje vele azihlalele ntivile ahlale vele kungabi indaba zalutho waze wagcina ilinanga ngibuza ukuthi kati wena okwenza uhlale sowenziwa kwini wayesithi hayi kulo muntu engimfunayo maye noma ngimkhangela mbona ukuthi angamtshela ngasoza engxinyazisise mpumbe ukuthi ngingahlala ingxinya ngabe lokhu ebona elokhu ebona uzagcina esondela kube yinto nje ngicine esethandana laye kodwa into embi
nxazo kunjalo baba Jesus uyabe songazani-ke phela songani akusalungala
abashiyananga kakhulu-ke abanye-ke osiza sitsho ukuthi bonke abasashiyananga nalana abathengisayo ngoba ke bonke okwenziwayo lana abathengisa abambe ebusuku abathengisa imizimba bo phandle sebefana nabantu balezi nsuku ngenxa yokugqoka nokuthi ethengisele singathi kufleta le ndoda ngabo umuntu ayebobotheke indoda engayazi ukanti-ke kudala mina ngangibona-ke odadewethu besiye emfuleni besiyawukha amanzi ubona amadoda ebakhangela bona bengakhangelanga enganakile umuntu indoda izifike eduze ikhulumise hayi imkhulumise enganakile tubhura umlomo ehamba aze ayefika-ke lapha ekhona engazange akhulume lo muntu lwana amthithele umuntu kaningi okwesikhathi eside lwana usithi la icine sivume ebingelela aba kathesi-ke kuhlangana khonapho-ke Dube kuhle kuye emacansi ngalelo langa
khonokho-ke yikho phela Madube ngani kuyahlupha nxa sesikhangela udaba lolo
uyahlupha kakhulu ngoba awungeke ukuthi ubone umuntu khonapho khonapho uvele suse wavuma ilanga lengakachoni suse emacansini ekuqineni futhi lizagcina engxenye lingena emacansini la lingazivikela useyavuka kusasa usuwumuntu ongakwaziyo ukuthi isemo salo kadulelelayo ngumuntu onjani engxenye akutshela athi hhayi angifuni just lo mkhwenyana wena engxenye awuguli kumbeni uyagula sisuzavuka usubona ukuthi uyenza into engayisiyo ngokwehluleka ukubamba iminzwa yakho ukuthi uyibambe ungumuntu ongumama abantu abangumama nganithi abafunda ukuthi ezinye izinto siyazibamba uzibambe sibili uyekelane lakho uyekela inature izenzele ukuthi umuntu ongubaba akulanda ayikhona ukuthi wena umuntu ongumama uzulanda umuntu ongubaba ugcine usuwele engozini
yevala kulapha jesu
ye kodwa-ke vele into ehluphayo le madube kulezi nsuku njengona kusela muntu okwathi ngiyawuthanda emuntwini abantu sebecabanga ukuthi icansi yiwuthe ngizuthanda bongakhumbula lapho kwathi umuntu I love you kumbe ngiyawuthanda angeke uwuthole izikhathi zangikhulu esiphila kuzo yikho kunje yikho abantu bezala amahlana yikho umkhuhlane igcwele
qiba-ke madube
asizameli ukubuyela esikweni lethu ube ngumama umama olerayit owenza ukuthi noma labantwana abangamankazana bafunde ukuthi hhayi umfana akagijimiswa ngumuntu ongumama abafana ngangcono alandele wena ayikhona ukuthi wena ugijimisa abafana so mama sibe ngomama bale kusasa erayit ukwenzela ukuthi sifundise abantwa bethu labo bakhule bengabantwana bale kusasa elungile
yes malapha-ke uhlelo lwethu lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke ngithatha leli thuba ukuthi ngibonge ubaba Ezra Jesus Banda lo mama-ke unkosikazi sakhile liline Oliver lisemoyeni ngenjabulo ngumthembo sithembayo uGibbs Dube lilale
siyabonga jahelidala Gibbs Dube ngokusethulela uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu
Asambeni madoda siyovota
Asambeni madoda siyovota sivotele inkululeko
Nansi isaziso esiqhakathekileyo kuqala ngelanga lokhetho ngomvulo phela mhla ka 30 kulinyanga iStudio 7 iza kwengezelela isikhathi sokusakaza ukuze silazise konke okuyabe kusenzakala mayelana ngokhetho phezu kwezindaba zethu eziphuma ekuseni ngo-6 o'clock lezantambama ezika-7 sizabe sesilethulela njalo izindaba emini kusukela ngo-2 o'clock kusiya ku-5 o'clock kusukela ngomvulo khonapho kusiya kumhlaka-7 ngoncwabakazi sizabe sitholakala kumagagasi athi 909 kHz medium wave 15295 kHz la ku 17820 kHz kongozelani ku studio 7 nsuku zonke lizwe izindaba eziqotho mayelana ngokhetho lakho konke okwenzakalayo elizweni I studio 7 umsakazo wakho le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Soku isikhathi sohlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi Angliston Swanda ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi
siyabingelelana nkomo siyabingelela abalaleli sithemba abagcinakele sithemba abaphilile kundawana zonke abakizo
usiphatheleni lamhlanje
namhlanje sizafunda umbhalo wethu umbhalo ojwayelekileyo kakhulu encwadini kaJohane ngusahluko ngo-14 uviwe undima yokuqala ifundeka kanje inhliziyo zenu mazingakhathazeki kholwani kubaba likholwe nakimi sithola uJesu ehlezi labafundi esazi ukuthi uza yabethelwa usebhekanele siphambano sithola uJesu esazi ukuthi esuka lapho uza eGetsemane uhleli labafundi uyadla uyabona uyabatshela ukuthi useza kuyanikelwa useza kuyakufa esiphambanweni lithi iBhayibheli babonakala abafundisi behlulukelwe bebhekane lobunzima lobuJesu oyekade sebatshele ngabo ukuthi yena uzasuka kibo abachiye manje maye batshela ukuthi yena useza suka kibo kuyabadangalisa inhliziyo kuyabephula umoya bakhanye sebehlulukelwe abese tu Jesu mayekhuluma labo ebabona behlulukelwe uthi kibo inhliziyo zenu mazingakhathazeki kholwani kubaba likholwe lakimi ngithanda ukukhuluma lamaZimbabwe kade abaningi bekade bekhangelele ukhetho esidlulekilo abaningi bebekade bekhangelele ukuthi kuzoba lo tshintsho oluthile abanye bebelama candidates abakade bewakhangelela ukuthi azanqoba namanje sikhuluma kanje abanye lokho ebehlulukelwe kodwa namhlanje ngithanda ukuthi ngiliphethumezele izwi lenduduzo uthi uNkulunkulu inhliziyo zenu mazingakhathazeki into esidingayo njengamaZimbabwe esikhathini mase singana inhliziyo zethu sidangele ngenxa yalokuthi imphumela kade siukhangelele kasutholanga mhlawumbe ngikhuluma kanje abanye lokho ebekade bekhangelela ukuthi kuzavuka kunje kuvuke kunjeyana kodwa kakusabanga ngokuthi nje ngokufisa kwabo kunthanda ukuthi ngiduduze ngikhuthaze abantu ukuthi sazi ukuthi uNkulunkulu nguye owazingcono kulathi sonke kanti amakhosi futhi inhliziyo zawo zaziwa nguye lithi iBhayibheli inhliziyo zamakhosi zisesandleni sikaNkulunkulu ikusasa lethu lihlelwe nguye bantu bakithi singakhathazeki uthi Jesu inhliziyo zethu mazingakhathazeki amapoliticians singawathemba kodwa kabathembakali ngoba labo ngabantu bangalithembisa lokhu bakusasa bavuke bengasakwenzi lokhu akade bekuthembisile kasithembenini kuJesu kasikholweni kuJesu uthena inhliziyo zenu mazingakhathazeki kholwani kubaba likholo lakimi masikholwa kuJesu kasizi ukukhathala masikholwa kuJesu asizi ukukhathazeka masikholwa kuJesu lanxa kubuhlungu sidlule inkingeni ezibuhlungu lanxa sidlula kulokhu nalokhu ya masikholwa kuJesu siqhubeka lethemba lokuthi kusasa lingcono liyeza ngoba yena uNkulunkulu uthembekile wethembekile lo othembisileyo ukuthi asozukusishiya kakazukusilahla inhliziyo zenu mazingakhathazeki maZimbabwe kholwani baba likholela kuJesu othena yena indlela leqiniso lokuphila akekho zakubaba ngaphandle kwakhe inhliziyo zenu mazingakhathazeki thembani kuye yona lidwala laphakade ongazukuguquka elithi izwi lenkosi abathemba uJehova bayofana lentaba uZiyoni engayikuzamazanyiswa lithi iBhayibheli uqalekisiwe lo themba emuntwini
akuyiphethe mfundisi
babona amandla wonke siyakhuleka ukuthi naleli zwi khuluma ngalo bawupholisa uthuduza inhliziyo babona amandla wonke usinikeza ithemba sikwazi ukukhangela kuwe sikwazi ukungasathembi amapolitician kodwa sithembe wena ngoba wena nguwe wodwa othembekileyo siyakhuleka ukuthi ubusiseke abalalela ubusisele abaphathi bohlelo usigcine usivikele usilondoloze usiphumelelise njengokwethembisa kwakho ezwini lakho ngegama likaJesu Kristu siyakhuleka amen
amen mfundisi bekukuhle ukuba lawe kuhlelo lolo bekuluhlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi Angliston Sibanda sibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo sile themba libusisekile ngompalo kamfundisi
Baba ngiguqile ngalesi sikhathi ngicela ukusizwa nguwe wena Jehova onomsa wonke wena baba wentantane wena ongela ukuthi umuntu akanayo imali osithanda sonke Nkosi emhlabeni ngiyakhuleka baba ngalesi sikhathi Jehova onomsa ukungihlenga baba phakathi kwezitha zonke ebengiphila nazo emhlabeni Ngesabi sandla baba ngaphumelela igama likaJesu. Ngiyakhuleka Jehova nomsanga lesisikhathe. Abanye ababengikhomba baba betha ngeke ziphumelele. Angeke ezenze lutho. Uzokuzwana ngathi kuze kube nini. Ngegama likaJesu baba wase Nazareth. Okwathi lapho nala inhliziyo yami ngasavumi. Kwangiphakamisa Jehova nomsa. Kwangibeka kwesabi sandla. Ngakhanya Jehova nomsa. Ngaphumelela egama lika Jesu wase Nazareth.
Ingoma ka Nothando Ndlovu ehlabela ke kamnandi esiqibela uhlelo lwethu lamhlanje kulilanga lesonto. Ukuziqiba izosuku sikhangele ebezihamba phambili. amabutho abikwa iqhubeka ehlukuluza abantu eHarare njalo abantu badanile njalo bafuthelene ngalokho. Umanyano MDC Alliance ukhangelelwe ukuphikisa impumela yokhetho lukamongameli enkantolo kuliviki. Kwanele Mthwakazi olivalelisayo ngutungameli Nkomo. Asihlanganeni kundaba zekuseni.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.